Ngoba phela vele umsekeli womongameli ngesekelo sombuso vele ufanele akhulunywe nguye president. Kuba ufanele amkhulume kunapha esevuma isikhundla sakhona. Ngibona ngathi kungaba kulokuxabana okuthize ngenxa yokuthi siyazivikela abantu ezanu pe bahlale besibabana. Kule kwakhathesi nje ungazinandelela ukuthi uGeneral Chiwenga wayengumuntu owayevele ekhangelelwe ukuthi uzakuba ngumsekeli kamongameli. Kodwa antsho uba kuvele ukuthi kwakhona kufanele kufakwe umuntu ongumama yi-old border. Kodwa mbona ngathi mina kuphabana kwakhona khonokho kukhona ukuthi bazifanele baqondane lapho ukuthi bafake yena uChiwenga. Ambuntu bezibe indaba yakhona bazayigcina kuze kufike nini. Sibakhuluma bathwana nxa umuntu elutho esekhiphe ihovorosi yakhe leyani esibuto siyabe sifanele ukuthi abe bamfake isibutiso umoyo emsebenzini. Ambuntu kuyethusa ukuthi lowakhiphe ihovorosi yakhe agqoke isikhundla siyaba ngumthelela kamongameli. Abantu bezanu pf bavele phela sebantu abayithukayo njalo.
Okuningi-ke okukhulunywe ngumongameli Mnangagwa uzwakale ekhuluma ukhomisana umlotha labanye njalo uthi elezanu pf lizananza amalungelo abantu ogoqela amalungelo ezitabane.
Ya kukhanya vele nxa kuyinkulumo sibili ekukhulumeni umnumzana Mnangagwa ukhuluma vele into ezisekayo ethandwa ngabantu. Okuthi uzakwenza kuba sizakwenze hayi asibe sikhulume ngakhoakhesi kodwa ungaziyazi uze loba kuma-provincial committee meeting yabo inhlangano yabo yama-province bengakahambi i-congress abantu bakhona babe vele ekhuluma besithi hatshi singabe silokhe sicabanga owakudala laba babechipho ukuthi babe bethuseli sokhanya ukuthi yena uMnangagwa wasekhangelele ukhetho lika-2018 lokuthi athathe ezinye izisekeli ze-opposition. Ngibona ngathi mina inkulumo zakhe uzakwenza angikhona ukuthi kule choice la ukuthi ahuge abantu abaningi ukuthi bamvotele.